Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngelanga njabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 24 kuLwezi 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Lapho kwabe kukhanyela ukuthi omama ikakhulu bagqoke izigqoko kumbe ala oyi-orange we ukuthi sitshengisele umhlaba ukuthi sinakekela amalanga lawo ayi-16 aqalisa kusasa mhlaka.
Uhulumende uthi ukhathazekile ngokukhuphuka kwezehlakalo zodlakela ezindlini ngesikhathi kusungulwa uhlelo lokukhankasela ukuvikela lokho olwe 16 days against violence.
Akulanto enhle kumbe umahluko kumbe utshintsho ezingathi siyalubona. Amakhombi asahambi, imali sithengwa futhi emgwaqweni sidula, zonke into sezakhwela intengo, akuzima abantu lokhu behlukuluzwa, asiboni ukuthi kuba lobungcono elizweni.
Iningi liveza imbono ehlukeneyo ngombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa selokhu wafungiswayo ukuthatha leso isikhundla ngomnyaka ka-2018. Inhlanganiso eye-#TheWalk isisungule uhlelo lokuncedisa abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe abakhala ngokuchaphazelwa imali yabo izihlobo abangani labaqhatshwe ukwenza inhlelo ezinjengokwakha izindlu. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo umsakazo. Uhulumende uthi uyakhathazeka ngokukhuphuka kwezehlakalo zodlakela ezindlini phakathi kwabesifazana labesilisa ngesikhathi esungule ngokusemthethweni namhla uhlelo lokukhankasela ukuvikela lokho olwe 16 days against gender-based violence olunanzwa umhlaba wonke. Uhlelo lolu luqalisa kusasa njalo luthatha amalanga alitshumi. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba namuhla, umsekeli kamphathintambo obona ngeziphathelane labesifazana unkosikazi Jennifer Mhlanga uthi amapholisa asegcizelele ukuthi ngempela izehlakalo lezi ziyakhuphuka njalo labesilisa labo bayahlukuluzwa. Kodwa isikhulumeli sogatsha olubona ngeziphathelane labesifazana ku-MDC Alliance unkosikazi Barbara Thanyanyiwa uthi uhulumende kathathe amanyathelo eneleyo ukuthi aqede lolu dlakela. Asizweni sichasisela ngokumunyethwe ngumbiko abe wethule ngalolu daba lodlakela ezindlini.
So thina sikhangele indikimba ye 16 days ikhuluma ngokuthiwa orange the world and violence against women now. Lapho kwabe kukhanyela ukuthi omama ikakhulu bagqoke izigqoko kumbe anything okuyumbala oyi-orange we orange ukuthi sitshengisele umhlaba ukuthi sinakekela amalanga lawo ayi-16 aqalisa kusasa mhlaka 25 kuseyaphetha mhlaka 10 December. Kuye saphuma le ndimba yethu thina sikhangele i-gender-based violence ukuthi iyo ebangela ukuthi omama bengatholi abakufunayo be it ku-politics, be it emsebenzini, be it ema-church, lokho esikubiza kuthiwa i-gender equality. Sikhangela ukuthi gender-based violence a barrier to gender equality. So sikhangela ukuthi udlame lolu lungaphela i-gender equality siyananzelela ukulingana kwamathuba kuyaba khona ngenxa yokuthi abantu bayasebehloniphana, abantu babengasayeyisani, kuyabe kungasela msebenzi wokuthwala ngowabomama, kuyabe kungasela zikhundla ukuthwala ezinye zabobaba. Bonke omama labobaba bayabe sebelamathuba alinganayo ngenxa yokuthi kuyabe sekungasela udlame lolu kumbe singathi udlakele.
Siyabona njalo ukuthi uhulumende laye usesungula olwakhe uhlelo. Ngathi uhulumende kunengi yini asekwenzile.
Sibone ngazani uhulumende kayenzi okusisuthisayo ngoba siyabona sithandekile omama lokhu behlukuluzwa emphakathini uhulumende ekhona and abanye omama bahlukuluzwa nguye uhulumende. Nxa ungakhangela i-statement sami lesi engisikhiphile ngikhuluma ngo-marriage kwengwa ukuthi umka vice president welizwe ayehlanjazwa kangaka abantu bonke bemkhanyele thina besicabanga ukuthi lanxa abantu sebeyalene ukwalana ukuthi abantu bamele babalwe kumbe abantu bamele bazondane kumbe abantu bamele bakhawulisane thina isabe sikhanyele ukuthi khona njengomuntu ayengumka vice mongameli kumele aphathwe laye ngesizotha kumele laye aphathwe ngokunanzelela okukhulu iye asivali ukuthi nxa kuwukuthi kulecala kahambe ayegwetshwa angithi agwetshwe kube le justice ngoba kathesi ungakhanyela imithethwandaba yakhona abanye abantu abalamacala bayaphuma bengagwetshwanga umuntu ongelacala uyahlala ejele ijustice ezimbabwe kathesi okwakathesi kayikho nxa uhulumende ekwanisa ukwenza njalo emuntwini owayengowabo wathi mo thina abe-opposition
lo nkosikazi Barbara Chanyanyi wayesikhulumeli sogatsha olubona ngeziphathelane labesifazana kubandla le-MDC Alliance. Sebezinkulungwane ezedlula kancane ikhulu 133.7,000 asebahlaselwa i-coronavirus selokho ubhubhane lolu lwaqhamukayo eZimbabwe nyakenye. Abasindayo ngemva kokuhlaselwa yileli gcikwane bayedlula inkulungwane ezilikhulu 128.4,000 wabhubha abazinkulungwane phose ezinhlanu 4.7,000. Sebeyizigidi ezedlula ezintathu lengxenye 3.6 million asebehlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Laba bagoqela abayizigidi phose ezintathu 2.7 million asebehlatshwe amajekiseni omabili njengokubika kogatsha lwezempilakahle. Iningi liveza imbono ehlukeneyo ngombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa selokhu wathatha intambo zombuso ngomnyaka ka-2018. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Limibono ivela ngesikhathi isiyiminyaka emine umongameli Emmerson Mnangagwa wabekwa kuleso sikhundla ngabebutho lapho behlutshinile owayengumongameli ngaleso sikhathi umnumzana Robert Mugabe. Usuku lwanamhlanje ngomnyaka ka-2017 yikho lapho uMnangagwa wakhethwa ngabebutho ukuthi abe phethe intambo zombuso andubana wenze ukhetho. Ukhetho lwahlelenziwa ngomnyaka olandelayo lapho wagcina inqoba khona wafungiswa ukungena embusweni okusemthethweni. Incishi ecubungula ezombusazwe umnumzana Tshenisani Ntungagwa uthi yena akawuboni umehluko phakathi kombuso wakhe lokamgabe.
Ukungena okwenza khona u-ED singatshona sihluphana abanye sibangisana ukuthi wangena ngekhukumbeni. Kodwa ke mina ngumuntu owangena isikhundla vele okwangamela ngabe khona. Awuchiyani kakhulu lo kaRobert ngenxa yokuthi siloko sikhankasa ukuthi amazwe sibe siwathethisa ukuthi bebuye belethe esithi freedom investment. Okwakathesi umkhono weZimbabwe uMnangagwa uloko ekhuluma ngawo efaka igama leli elithi open for business. Singakukhangela ke mina ukubona kwami uNumzana Mnangagwa kala la plan kala la cebo.
Okungumqondo osekelwe isikhulumeli sezaphu uMnumzana Mthulisi Anana.
Akulanto enhle kumbe umahluko kumbe utshintsho ezingathi siyalubona. Amakhombi asahambi, imali sithengwa futhi emgwaqweni sidula, zonke into sezakhwela intengo, akuzima abantu lokhu behlukuluzwa. Asibone ukuthi kuba lobungcono elizweni. Kakula okuhle esingakubamba sithi hawu lapha uMnangagwa uyenza kuhle. Mina kangakuboni ngoba abantu bakithi bayadubeka izibhedlela lokho ezingela mithi.
Kodwa umsekeli womholo womsebenzi kubandla leZANPF uMnumzana Mabutho Moyo uthi uMnangagwa uselethe inguquko enkulu lokho wathathayo intambo zombuso.
lokhu kudalwa ngama-policies esithe hafaka ajabulisa uZulu. Siyananzelela ukuthi i-economy yethu isithatha ngesilungu abathi it's a positive turnaround. Siyivalile i-report ebhalwe i-World Bank ikhangelela ukuthi umkhonomo wethu ungakhula nge-3.9% kuloko nalo umnyaka. Konke lokho kusenzakala ngesikhathi umhlaba ubhekane lomkhuhlane we-COVID. Kodwa iZANU-PF ibonise ukuba resilient, yaba ne-economic growth in spite of the pandemic. Kungayisi ukuthi ube kunalolu bhubhano, hhayi sikhalele ngabe sesikhatshana khathesi lama-projects.
Omunye wasekela ibandla leZANU-PF umnumzana Munashe Mdutsa uthe umongameli Mnangagwa uyawahlonipha amalungelo oluntu.
Utshengisa ukuthi ngumuntu ofuna ukubona inguquko elizweni. Sibonile ukuthi usetshintshe umkhonomi ekubeni ube ngumkhonomi ubethembe imali zakwamanye amazwe. Wawuyenza waba umkhonomi othembe ngemali yakuleli. Usesibona inguquko ekhona endaweni zokwakhwa kwemigwaqo, endaweni zokwakhwa kwamadamu, endaweni zoku-agriculture. Siyabona imisebenzi emihla yenzayo. Akula viki edlulayo umongameli engazange ehambe yovula kumbe ifike iTali kumbe into zokulima kumbe indawo into izinhle ezenzakala elizweni. Kutshengisa ukuthi isifiso sakhe sokuthi iZimbabwe ibe yiZimbabwe ephumelelayo.
Iningi lengcwethi ezicubungula ezombusazwe eziphakathi kwelizwe leziphandle kwelizwe zithi uZulu wayekhangelele ukuba ukukhitshwa kwamgabe kwakuzathuthukisa inhlalakahle kaZulu, impilo ibe lula njalo umnotho uphe amathuba kwabaningi. Kodwa lokhu ukhanya kuliphupho nje elingasoze lafalafezeka. Zisithi njalo uZulu weZimbabwe usephila nzima ngenxa yokuphela amandla kwemali yakuleli nxa iqathaniswa ledola leMelika, ukuthi intengo yempahla iqhubeka ikhuphuka mihla ngemihla. Abantu abaningi eZimbabwe bakhala ngokuthi abayiboni inguquko kulandela ukusuka kukaMgabe esikhundleni. Ezibhedlela lezikolo kulobunzima ngoba imbadalo yokuthola usizo lokwelatshwa leyemfundo laye ikhuphuka okungeneliswa ngabaningi ngapha ikholo lingakhuphuki ukuhambelana lalezi ndleko. Bathi njalo izimoto zokuhambisa kazitholakali lanxa uhulumende waletha amabhasi awezupco kodwa akeneli. Kulokhu kungahlaliseki eZimbabwe ngokwenzakala elizweni, kulabanye abathi uMgabe loMnangagwa zimbili azantabenye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso e-hashtag the walk ithi isisungule uhlelo lokuncedisa abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe abakhala ngokuchaphazelwa imali yabo izihlobo, abangane labaqhatshwe ukwenza inhlelo ezinjengokwakha izindlu. Unkosazana Mana Ngwenya, umqondisi wenhlelo kulinhlanganiso osebenzela koBulawayo, uthi baningi abahlala emazweni abakhala ngalolu hlupho. UGibbs Dube uxoxa loMangwenya ngalolu hlelo.
Nyuza namhlanje ngiliphathele ibusiness lethu elishasha. Ibusiness lethu elibizwa ukuthi yiBusiness and Domestic Monitoring and Verification Services. Injongo yaleli business silisungule ngomsebenzi esiwenzayo. Sikhuluma labantu bonke abasemhlabeni jikelele, ikakhulu abantu abakithi abakudiaspora. Abashiye imdeni emuva, bashiya abazali emuva, bashiya izingane emuva. Belama business abawenzayo benjalo behleli emazweni. Othola ukuthi bathumela izimali ukuthi kuranwe ama business abo, bathumela izimali ukuthi ziwondle imdeni yabo, ziwondle abazali abantwana babo, izizukulwana zabo. Kodwa kwesinye isikhathi uthola ukuthi leyo mali ababeyithumela igcina ingasafikanga emdinini. Igrosali abayithumelayo igcine ingasafikanga emdenini. Abanye njalo kube yikuthi babe bethumela izimali ukuthi bebhadalelwe ama-raise kuma-city council, abanye ngabafuna ukulungiselwa ama-documents.
Ye, kukhanya bebaningi kakhulu abantu abangani bahlutshwa ludubo lolu. So ke lina khonapho-ke likubamba njani?
Uthola ukuthi imali lezo zigcina zingafinyelelanga lapho okuyabe kufanele ziyefinyelela khona. Sasa sisiba lentshisekelo ngokukhuluma labantu bakithi. Besitshela ubuhlungu abadlula kiwo, besitshela ingqinamba ababhekana lazo. Sasa sisiba lentshisekelo ukuthi siqalele ibhizinisi elizoncedisa abantu bakithi, sincedisane labantu bakithi ukuthi abantu bakithi lanxa bengabe thumela izimali zabo, imali zabo zikwazi ukuyafinyelela lapha okufanele ziyefinyelela khona. Thina esizabe sikwenza njenge-organization yikuthi senze i-verification ngokuthi sambe siyefika emdenini kumbeni siyamonitha umama usekhulile sokungumuntu omdala okuthunyelwe igrocery kumbeni kuthunyelwe imali, sihambe siyefika kuleyo ndawo sibone ukuthi izinto zifikile njengalokho. Sihambe nxa kungakuyithi ngama-business, sihambe siyefika kulawo ma-business siyebona ukuthi leyo nto othe iyenziwe iyenziwa njengalokho. Sithathe ama-pictures esiza kusendela wona ukuthi nxa kungakuyi ukuthi uyakha indlu uyebona ukuthi ngempela ngempela indlu yakho leyo iyakhiwa. Kumele kusebhizinisi lakho lelo bhizinisi olenzayo, lokhu oyabe uthe kwenziwe kube yikuthi kuyayenziwa njengalokho kusenziwa.
Abantu bangalithola ngaphi nxa befuna ukuthi besebenzelani?
Sithinta kulezi numbers zasehofisini lethu kokulawayo, +263 292 262354,
ku-cellphone or ungathinta nge-WhatsApp or nge-Telegram +263 78 635 9201. Siyabonga, themba ukuthi abantu bakithi bazathola ukusizakala kuzo zonke indawo kuwonke amagumamanomhlaba.
Lo ngunkosazana Mana Ngwenya, umqondisi wenhlelo zenhlanganiso ye-hashtag the walk, ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo. Ulive Talk namuhla kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe namhla sixoxa lowake wadlalela iqembu le-Highlanders, uMalvin Ntini, yena osehlala eMelika. UNtini uxhasane labanye abasungula ibhizinisi lokuthengisa impahla yabalandeli baleli qembu egoqela amakepesi lezikipa. Baqhuba njalo leli bhizimusi bebambisana lalo iqembu leBhoso. Impahla leyitholakala emahofisini e-Highlanders kulabo abaseZimbabwe, kanti labaphandle kwelizwe bangangena enkundleni yeFacebook ukukhasi elibhalwe Bhoso Canvas bathole imininingwana yonke egoqela inombolo zocingo. Untungameli Nkomo e-Studio 7 uqale ngokubuza uNtini ukuthi kungani kubone kufanele ukuthi abambe iqhaza kuleli bhizimusi.
Abantu abake badlalela iqembu kumbe aba-affiliated leqembu kumele babe yibo abakhokhela into zentengiso yento zezikipa, into zamasokisi, into zebhora eziphathelane le nto yokudlala ibhora le-Highlanders. Ngoba ungabona ukuthi emazweni abantu abayenza i-commentary kumbe abantu abathengisa i-merchandise ngabantu abake badlalela iqembu. So umuntu angaceda ukudlalela iqembu ayisikuthi indaba i-relationship leqembu siphelile. Kumele ukuthi bakhonti in another way indlela yokuncedisa iqembu and lokuthi labo benze imali babe le at least iway source of living after iqembu. So yeah, indaba yento ezokugqoka like izikipa, amathenisi, izicathulo, amahembe kumele kwenziwe ngabantu beqembu so that they can bring back indaba zemali eqembini. Akumelanga ukuthi kwenziwe ngumuntu ophandle, umuntu onga-understand you. So yeah, bathi bengibuza bathi hayi ubone ngani singenza so kwenze njani. Gimme, it was an automatic because sengakubona lokhu ngafika lapha e-America lase-England ngangikubone lamazwe wonke. Abantu abaphathelane leqembu kumele kube yibo abaphusha into zempahla, into eziphathelane leqembu ukuthi benzeni bathuthukise igama leqembu, njalo benzeni bebe le-life after i-soccer. So that's why ngaba involved ungcwele ngibuza ukuthi senze njani. Ngathi hayi, I think i-idea le is a great idea but kumele ukuthi abantu beqembu abe involved laba as well so that ukuthi abantu babone ni authenticity kuthi ayinto lengiyiqembu yenzwa ngabantwana beIslanda and benzani bakuthuthukisa ibizo leIslanda ngoba iIslanda ungakhohlwa iIslanda imuli ungavela ube ngoIslanda ngoIslanda noma nini ungazi usuke ulokhu ngoIslanda so nxa uyiIslanda kumbe iskipper kumbe ngamasokisi kumbe ngamatennis kumbe kuyini ozancedisa ngakho incedisa lawo usenzani uzenzela impilo yakho but at the same time uphusha igama leteam
Igusasa lebhizimusi lenu leli ulibona limi njani kuyini likuloyisayo
Into eqhakathekileyo ukuthi abantu babekwazi ukubambana and babekwazi ukuncedisana just to support each other ungathola umuntu esenza lokhu as long as kuzathuthukisa i-team iqembu lesigaba lapho bavela khona ngoba iIslanda ngiyakobulawayo imathebele lendi esasi travela tina siya kumbe kubo wangeki bu even siya Harare bemangura siyadlala khona hali labo shabani mine la ngaphakathi emaswingo uyathola ukuthi kafe kulabantu beIslanda abaningi kakhulu ukubambana ke okuqhakathekileyo kusetshenzwa kumnam engufisayo ukuthi abone into le siyenzilele eyenzukele eyama tennis ngifuna ukuthi thuthuke kugcine kuyi clothing company enkulu okudlula just ama tennis kube izikipa kube ngamayembe kube ngama tracks kube ethethwe ngabantu beIslanda kube lama shops avuliwe kobulawayo kona bana thengisa into ze merchandise eze Islander kuqhatshwe abantu beIslander be team abakwazi ukuthi they are recognizable ukuthi umuntu angafika uyabona uthi lo lo ngusiza khoza lo lo ngugift lo nga junior lo nguthabani lo even uzenze sekukhona ngale blessing but bekho ukuthi uzenzo moyo lo yibe abantu engadlala abo blessing ngumiso abantu engadlala labo abantu nxa befika esitolo bajabula ukuthi ngikwayilenda kube le pride and umuntu uyathola ukuthi uzathola i-marketing elula kakhulu ukubambana
abalandeli beqembu uMasibani ongabatshiyela wona
umbike ngilayo ukuthi kubanjwana abantu babambane babuild iIslanders njenge-Islander institution eyiyo yona ungathola ukuthi mina lokho sengatravele umhlaba wonke lo awusoze ufike edorobheni ungazisoze uthole umuntu okobulawa othi kayazi iIslander so ikule brand naming enjalo kule mali eningi engenziwa ngabantu kuphela insuku zonke khona uyathola abantu abaku-diaspora like abantu abeZimbabwe abase-America abase-UK abase Australia ngelanga ba spend more than maybe $10 that bengazimiselanga uyispend can you imagine ukuthi bangathenga ipay yama tennis onalana weboss just one person even bengathenga ngabonke enxa ungathenga maybe 30,000-40,000 people all over the world imali engenziwa lapha imali engakhulu iyabiselani imsebenzi eqembini bona laba abantu abake badlala ibhola sebekhulile njengami bayathola imsebenzi abantu abakwa administration bayathola imsebenzi even izihlobo imuli zethu esake sadlala lati labanye besaputele ndaba afido ngoba guess what siyimule i1 abangabamba nabantu ba spend imali towards iIslanders I team iyakhula abantu bathuthwa they get better empilweni ngemali because what happens is abantu bayachatshana bodwa into ze iIslanders iIslanders phela idinga ukuthi be response ungambuza to be honest ingazi sponsor yona yodwa iIslanders ngokuba le organization ebambeneyo kube le structure kuba ukuthi okay into ze iIslanders asizenzeni so imagine that the things were so ama rights ukuthi amagame adabukele ayenziwe so yiyi message engiyishaya kuqaliswe ngama tensona lawo asikho kuqala kupheleli khonapho kuzaba le nto eziningi ezenzakala as long as kuvunyelwa ukuthi at least iIslanders executive le committee ivulela abantu abafuna ukuncedisa
lowo ngumalventini owake wadlalela iqembu lenguqu ele Highlanders njalo ohlala eMelika okwamanje kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika
Uhulumende wonqindezelo oka-Alexander Lukashenko owase-Belarus usulenyanga ezithile uqoqa iziphepheli uzeqisa imingcele yalelo lizwe zisiya emazweni angomakhelwane amathathu akumanyano we-European Union abalisa ele-Poland, ele-Lithuania, lele-Latvia. Eziningi zalezi ziphepheli zibaleke zivela eSyria la kwele Iraq zile sifiso sokuya entshonalanga yezwekazi le-Europe. Amaqembu eziphepheli lezi aphelekezelwa ngamabutho aseBelarus ahlomileyo eqonde emingceleni yamazwe e-European Union esiyafohla ngaphandle komthetho. Kucho isiphathamandla se-European Union umnumzana Joseph Borrell uqhubeke wathi lokhu kuveza ububi bukahulumende wele-Belarus ngokuphehla udaba lesiphepheli lolu uhulumende lo uzama ukukhohlisa abantu ngokwenzakalayo kulelo lizwe lapho okwephulwa kwamalungelo oluntu ngezinga elesabisayo. Abahlaziya okwenzakalayo bathi uLukashenko uphehlelo ludaba ngabomo ngenjongo yokuphindisela phezu kwezitsheziso azedeswe yi-European Union lonyaka. Nxa uhulumende lo efuna izitsheziso lezi ziyekethiswe kulamanyathelo acacileyo okumele awathathe abalisa ukutshiyana lokuhlukuluza uzulu, ukukhulula bonke ababotshelwe ezombusazwe njalo ajezise labo abephula amalungelo oluntu, aphinde akhulumisane ngokuqotho labamabandla aphikisayo kanye labenhlanganiso ezizimeleyo. Inkulumo lezi kumele zikhokhelele ekuqhutshweni kokhetho olukhululekileyo oluzahlolwa ngabantu abavela kwamanye amazwe. Ekhuluma lomphathintambo welePoland obona ngobudlelwano lamanye amazwe kunsukwana ezedluleyo unobhala weMelika uSecretary of State uMnumzana Anthony Blinken ugcizelele ukuthi eleMelika limale lePoland kukho konke lokho okwenziwa nguLukashenko okugoqela ukuhlukuluza iziphepheli. Isikhulumeli sogatsha lweState Department eMelika uNed Price uthe okwenziwa nguhulumende kaLukashenko kuphazamisa ukuhlaliseka, kwehlukanisa abantu njalo kujonge ukukhohlisa abantu ngokwenziwa yiRussia emngceleni walo leUkraine. Uthe uBlinken lomunye wakhe wePoland uMnumzana Rau bakusolile kakhulu ukusetshenziswa kweziphepheli lezi njengodlawu. Bakhuthaze njalo uLukashenko ukuthi alungisise isisusa sezitsheziso esiyikwephulwa kwamalungelo abantu bakwele Belarus lokubahlukumeza. UBlinken unxume elePoland ngokusekela ukuzimela kweleUkraine njengelizwe elipheleleyo. EleMelika, elePoland lamanye amazwe angabangane abambene ekujeziseni eleRussia phezu kokuganga elikwenzayo emazweni angomakhelwane lalo.
Lapho belilalele udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uzakuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ngu-VOA Ndebele nakuTwitter ngu-VOA Ndebele. Qhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz kushort wave.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Uhulumende uthi ukhathazekile ngokukhuphuka kwezehlakalo zodlakela ezindlini ngesikhathi kusungulwa uhlelo lokukhankasela ukuvikela lokho olwe 16 days against gender-based violence. Iningi liveza imbono ehlukeneyo ngombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa selokho wathatha intambo zombuso ngomnyaka ka-2018. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo ngo-past 6 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.